Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2024 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Abokuchelele sesisi eliphansi kokukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangisa ukukhethwa kukamnumzana Washman Ncube lomnumzana Tendayipiti ukuba bakhokhele ibandla leli.
Lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe, ukeke kwenzakala khonoko.
Wawucele likamnumzana Sengezo Jabangu wawala lokho ukuthi sokukhethwe ababili laba kanye loLinet Karenye Kakonye.
Sikhangele ukuqala umkhuhlane wekholera lowo okwenza idolobho lakobulawayo, sibe lohlelo lona lolu lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-City Council.
Ikhansili yakobulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni ezisemthethweni. Sanethulela izambatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakucelele sisisi eliphansi kwelikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangisa ukukhethwa kukamnumzana Washman Ncube lomnumzana Tendayipiti ukuba bakhokhele ibandla leli. Kodwa abakucelele likamnumzana Sengezo Jabangu bakwala lokhu ibandla lesisisi libike izolo ukuba selikhethe ababili laba kanye lonkosikazi Linet Karenye Kore ukuba bakhokhele ibandla leli benikana amathuba. Umnumzana Pasho Sibanda okucele leli uvumelana lokwenzakala kubandla leli elikaThimba hathi icele likaJabangu.
Okubalulekileyo okumqoka okuyinqaba yenqobo okufanisa abantu bakithi bakuzwisise yikuthi ibandla le-SCPC nxa sikhuluma nge-highest decision making body umzimba ophakemeyo othatha izinqumo kuthiwa yi-Citizens National Assembly. Ungananzelela ibandla le-SCPC lisungulwa yiyo i-CNA eyayithatha izinqumo eyayivumelana eyayihleli balisa ukuthi khathesi kuhamba njani, khathesi kume njani, khathesi izinto zithini. So lokho okunye okukhulunywa ngabanye okungaphandle kwe-CNA hayi ngamaphupho nje zinganekwane, yinto yabantu abahlezi ngaphansi kwesihlahla nje befisa anti uyazi ukuthi kupolitics omunye uyabe hlange siyale nje kuphela.
Umnumzana Basho Sibanda ukucelele sisisi elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba, kodwa umnumzana Sengezo Jabangu uthi laba ngabantu abangaqedakaliyo.
Yiwo phela esasikhuluma ngabo sithi amasela agombolozele uprezidenti lizawabona, yibo bona abantu esasikhuluma ngabo. Bale constitution yabo bazamile ukutshontsha iparty baya e-court behluleka, bazama ukubhala izincwadi behluleka. Kathesi sebeza kwala njani vele ukuthi lezi zinkokheli ze-SCPC bona yibo abangasonkokheli ze-SCPC ngani ngoba bahamba ekhothi bayatshengisa ubufakazi ukuthi sebele constitution yabo sebengeyinye into sebengenye inyamazana ephefumula ukuphefumula okungayisikho okwenhlanganiso yethu.
Ye, kodwa bayakhuluma sibeqhubela phambili sithi khonokho kulinga kwenza kube ngakho balixotsha ku-CCC kambe kwenzakala khonokho.
Lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe, ukeke kwenzakala khonokho. Into abakhuluma ngayo ifanana lokuthi langa lingawa liwele phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu, into engasoke yafayenzakala. Iparty yibo abantu abafuna ukusibisela emuva abalo baloke befuna ukubona izanu PF iqhubeka ibusa ibandezela abantu izanu PF iqhubeka ibulala economy bona babebhizi beloke bekhonkotha okungapheliyo ekubi ukuthi ngicine nisebenzisa amazwi anjalo ngenxa yokuthi ngabantu ababisela uZulu emuva ekanti ke bekwazi iqiniso ukuthi uPresident Nelson Chamisa ube ngayisiyo yedwa kunhlanganiso ube lamabo mangameli ade bemsekela uProfessor Welshman Ncube uTendai Biti umama uMaigore into eyaziwa ngumhlaba wonke bona bodwa yibo kuphela aba right yibo kuphela abangakufuniyo khonoko uyabe ungumuntu onjani uphila ku organization ukuthi you are the only one othi kumele kulandelwe wena nxa into enye sisenzwa ngomunye umuntu isimbi kayise into eqondileyo
yebatwana ngohambisa ibandla kuzana
angizange ngihambise ibandla kuzano bona mhlawumbe yibo abafuna ukusebenza lezano because kulomuntu ongathi nxa upresident esebalekile siyakwazi izizathu zokubaleka kuka president ukuthi kuyini and zizimgceke lezo zizathu zokubaleka kuka president akula muntu onganika ade lokho ekhuluma sithi election ezabuya ngoJune abe sengumuntu osebalekile umuntu ade khuluma sithi isadaki yabuya ngoJune sekwenza ama fresh elections zukuzuku usethwele ibhatch lakhe usebalekile izizathu zakhona zonke lezo siyazazi so laba ngabantu asebefuna ukumisa inhlanganiso ukuthi iqhubekele iye phambili abantu beZimbabwe babe le alternative lapha abazaba lo mthunzi wabo ukuthi babaphikisane lezano PF abakufuni khonoko ngoba bayakwazi ukuthi uWelshman Ncube umhlaba wonke uyamhlonipha ilizwe lonke liyamhlonipha iregion iyamhlonipha so is Tendai Biti
Umnumzana Senge Zojabangu ngozithi ungunobhala jikelele welinye icele le-CCC bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo.
Uhlelo lwe-Live Talk ngoMvulo mhlaka 19 ngo-8 p.m. sizabe sixoxa ngokuqatheka kokulima izilimo ezivuthwa masinya loba kungelazulelane leyo njengalo nyaka ezifana nenyawuthi lamabele. Sikhuluma nje iZimbabwe ibhekane lendlala embi njalo abantu abafika izigidiphose ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla. Kambe ingaqedwa njani indlala ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi? Lithiye Ngibe ngomvulo lizwe sixoxa lengcwethi kwezokulima ezigoqela usikhamfundo Tafadzwa Mabhawudi osebenza lesikolo seLondon School of Tropical Medicine yena owachwayisisa kabanzi ngalolu daba njalo waloba ugwalo olile nkuthazo kubalimi
iKansili yakoBulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni ezisemthethweni. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabanye njalo abasuswa emadolobheni atshiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu lomsekeli kameya wakoBulawayo, uMnumzana Edwin Ndlovu.
Njengedolobho lakoBulawayo sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lo osumemetheke kakhulu elizweni okhona njalo kumazwekazi esadik bese sikhangela njalo lokungcola okwenza idolobho lakoBulawayo sibe lohlelo lona lolu lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-city council bese sikhipha njalo lalaba bemchova ebemchikashika abathwalelwe ezindaweni okungavunyelwananga i-city Luhlelo ke esiphakathi kwalo ke sesibaphile ke esingathi notice ukuthi basuke kulezo ndawo ngoba nxa bengasukanga ke ikhansili ke isiza yenze kokubakhipha ke ukuthi basuke kulezo ndawo. Laba abathengisayo kakhulu ku 50 Avenue savumelana ke laba abakhokhelayo abakhangela ke inhlanganiso zalaba abathengisayo ama vendors ukuthi nxa bephuma ke kuzasala kulungiswa kuhlanzwa indawo kudwetshwe imizila bese kusithi nani elithile lizaphenduka zothengisa njalo khona lapho ngoba sananzelela ukuthi ubuningi babo abanye kayisibo abantu bakobulawayo ngabantu ababuya bezothengisa ebusuku balale ezitaladeni bengcolisa ngoba bengela zambuzi bavuke beqhubeka bethengisa nxa bakuthengisa kungaphela sebebuyela ezindaweni abavela kizo yikho sananzelela-ke ukuthi bakhona abanjalo yikho sithela ababakhokhela-ke inhlanganiso zama-vendors ke babuye lama-registers abo sibekwazi ukuthi lowo ngowabo lowo ngwalapha kobulawayo nxa sokulungisiwe-ke kwadwetshwa imizila-ke bazabiselwa-ke bathengise sokuyinto esemthethweni le mali abayibhadalayo sithathwa ngukhansela
ye kodwa-ke siyabona likwenze khonokhulu abanye vele bangasoze bethole indawo lezi ngoba ningi kakhulu phela bakuya ngaphi
akakho ngasoze athole indawo sizazama njengedolobho ukuthi sibone ukuthi abantu bathole izindawo zokuthengisela okunye sikwenzayo silohlele lokuthi centralize phela kungathengiswa edolobheni kuphela i-CBD silemkambo esizayivula enkulumani complex entumbani complex izo zonke nje izindawo zemalokishini abanye bazakuyathengisa kuzona lezo ndawo abanye-ke bazasala bethengisa edolobheni kodwa konke lokho lamabizo alaba bazathengisela endaweni ezithile sizawaphiwa zinkokheli zenhlanganiso yabona laba abathengisayo
yesizwile ukuthi kumele basuke namuhla kodwa-ke bangela ukusuka kuze kube kusasa liyabenzani
asizawakhipha
njani
idolobho lihlanzeke
labakhipha njani
asizawakhipha nje kuhle izawakhipha kuhle nje kodwa kasifuni ukuthi sifike khonapho yikho sikhulumisane lenhlanganiso-ke ezibakhokhelayo ukuthi-ke zibazise ukuthi basuke njalo kasithembe ukuthi ukhona ozakwala ngoba abakhokheli babo hhayi bakhanya bavume ukuthi sebekhulumisene njalo sebebhalile amagama alabo abafisa ukuthi bathole indawo maso kuhlanziwe kwalungiswa
lo ngumsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obexoxa lesitudio 7 ekobulawayo asizwe njalo unkosikazi Deborah Mkasa ukuhlanganisa yobulawayo Vendors and Traders Association
sithanda ukubonga i-City Council kanye lohulumende kanye le-local government esithe yavuma ukuthi kuvulwe u-5 Avenue simsebenzise njengathi thina esizisebenzayo sihlangene njenge-informal sector working group yakobulawayo ama-association achiyeneyo savumelana ukuthi i-City Council isidwebile ama-base so ngemande kusasa nje kuvukayo kungatholakali umuntu emgwaqweni esebenza ukwenza ukuthi sivulele i-City Council iqalise ukusebenza isidwebile bedweba njalo ama-base thina ngapha njengezinhlanganiso njenge-informal sector silama-list ethu esahlanganisileyo sisebenzelana kanye le-council esizabe sesiqalisa ukuthi si-allocate abantu lapho abazabe bethengisela khona ezindaweni ngezindawo ezithiyeneyo silo-5 Avenue sibe sesiba lo-Bactus lapho kuzabe kusetshenzelwa khona up to lobhengula so siyaxwayisa sike sangena emgwaqweni sihlanganelana namapholisa kanye le-City Council sixwayisa ama-members ethu onke asemgwaqweni ukuthi ngomvulo bengathengisi kuze kumelelwe iviki iphele i-City Council isebenze bengeniswe ngokusemthethweni bonke sibatshelile bonke labathengisa emavrandeni
laba-ke akade sebegcwele idolobho lonke bakuya ngaphi
abanye kade sebegijima lapho kule mali khona edrobheni kuma-CBDs besiyathengisela khona kodwa belezindawo zabo so labo sibatshelile njalo siyaqonqosela njalo ukuthi buyelanini ezindaweni zenu labade lithengisela khona bakhona ade abakosokusile abalamalayisensi akosokusile bakhona abentumbane bakhona abanye abalamalayisensi kwezinye indawo kodwa ade sebeminyene lapho kungavunyelwa khona so siyacela sicelisisa ukuthi kababuyele ezindaweni zabo beyithengisela kuze sibone kuhleleke kubonakale abangelandawo yiba bazafakwa njalo ekufakweni kwabo kulabantu vele ababevele bethengisa khona phana emakethi yibe sizaqala ukubanika sincediswa yi-City Council i-database khona so abangakarejisti kuvuliwe e-Dartmoor office eku-Bart Street duzane legodini laphana ukuthi begijime beyibhalisa ukuze bebe ku-waiting list njalo legodini sokwavulwa bakhona labo abangena khona exercises being done ukuthi abantu be-verify bengene bethengise so siloyisa ukuthi sibe lobulawayo omuhle obulawayo clean obulawayo ozasinika isanity e-right sinanzelela ukuthi sile cholera kulezi nsuku sihle siyivimbe masinyane kubulawayo kade ingakabhahi kangako so sizama ukuvala sikline ubulawayo yethu ebuyele kube ngubulawayo nalwana wama-kings and queens singananzelela ama-kings and queens abantu abahlala besimati so that sifuna ukuthi sihlale sisimati
Nkosikazi Deborah Mkasa, okuhlanganiswa yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxela ekoBulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo sikesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kusanda kwenziwa umhlangano we-African Union Summit kule Ethiopia, lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ekhale ngesikhudumezi se-El Nino abathi zaletha indlala emangalisayo. Ele Israel lokhu lihlasela eGaza loba amazwe amaningi esithi kumele kumiswe impi le esibulalise abantu abaningi. Yes, singathi ke ezamasiko zizalilethela ngeviki ezayo sike sizwe kwamanje okuphathelane lezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelelane njengoba sihlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Ngolunye njalo usuku lapho kumele sivuselelane emoyeni ngenxa yokuthi ke imoya yethu iyadinga, iyaswela izinto eziningi. Namhlanje ke sizavuselelana ngokuzwa ilizwi ngokubhala kukaLuka isahluko sesificaminembili esesiyangalombili indima yamashumi amabili nantathu siye kuma endimeni yamashumi amabili lane uLuka isahluko sika 8 ivesi ngu-23 lo-24 ufundeka kanje. Kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo kwehlela ke isivungu-vungu somoya elwandle bagcwala amanzi baba sengozini. Verse 24, base besundela bamvusa bathi Nkosi, Nkosi, safa. Wavuka ke wakhuza umoya nokugubha kwamanzi wanqamuka kwathula kwathi thu. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha uJesu uhamba labafundi bakhe bagade umkhumbi kumbe isikepe beselwandle. Kwase ukhanya ukuthi uJesu mhlawumbe wayekhathele njengoba naye waye lakho ukuba ngumuntu njengathi wasejumeka walala. Lele kunjalo-ke kuthiwa khonapho-ke kwase kusehla kwaqhamuka isivunguvungu somoya, isiphepho esesabekayo khonapho elwandle. Abantu basebezibona isikebe sesigcwala amanzi sebesengozini. Ilizwi emfuna silikhangelele elithi kuverse 24, Nkosi, Nkosi, safa. Nxa umuntu ozelwe ngowesifazane esahamba emhlabeni kulezikhathi lapha azizwa khona eyedwa ngenxa yobunzima abehlangane labo. Umuntu ngamunye ngamunye ulezikhathi lapha athi kambe ngizaphuma, ngizasila, ngizasinda kulokho okungehleleyo kambe. Bathi abafundi basebememeza bathi Nkosi, Nkosi, safa. Lapha-ke ngithanda ukuthi singakafiki kulaba abaningi sikhangele ukuthi kambe ngamunye ngamunye wabafundi labo wathini. Omunye wazibona esengasekho, ongasefile, wabona echiya bonke ayelakho ngenxa yezigigaba lezi ezasibhekane lapho. Nxa sihamba emhlabeni sisaphila sifana labantu abakulowo mkhumbi, uzahlangana lezivunguvungu leziphepho zempilo. Impilo le bathandekayo kayilula, kayilula kwabaningi abantu, lalaba abathi bahleli kahle sikhona isikhathi somzwangedwa, isikhathi sokuthi umuntu azihlole eyedwa kungela muntu angakhuluma laye kodwa azizwe esengozini impilo yakhe isicwila emanzini. Izivunguvungu lezi zingabe zisukela egumeni, zisukela emsebenzini, zisukela ekuhlaleni nje lapha umuntu ahlezi khona. Izivunguvungu zingaba khona phakathi komunye lomunye lapha esihleli ngakhona abomndeni. nxa sekunjalo uyamemeza lo umemeza kodwa laba ababehlakaniphile bathi nkosi nkosi safa uJesu ke wakhuza umoya wathula kwathi tu nxa usucwila ebunzimeni phakathi kwakho konke lokho kuyabe kuhanqile udinga umphefumulo wakho khala uNkulunkulu uzakuzwa uzakumisela lezo ziphepho inkosi belathi zonke amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Christopher Fundira oyisifundi ekolitshini yeNational University of Science and Technology NUST eGobulawayo njalo elwela amalungelo ezifundi.
Induba ihlangana lazo nje abafundi kweleZimbabwe. Sibalela izikolo phose zonke nje eseZimbabwe. Sibalela oMSU, UZ, Harare Poly, Bulawayo Poly, Mutare Poly, NUST, zonke nje izikolo ziyafana. Indubo esihlangana lazo ziyafana. Udubo olukhulu kakhulu kula wonke ludubo lwe-fees. Kunje so abazali bethu abaningi bahola iRTGS. Abanye bahola RTGS le-USD. Bara baningi. Balutshwane kakhulu abahola i-USD yodwa. Kodwa nje kunjalo still izikolo lezi zibuya zithi zona zifuna ukubhatalisa i-USD yodwa. Abanye batshintsha bethi bafuna 60% USD, 40% RTGS. Kodwa nxa sikhangele i-percentage yangkhona, into yangkhona lokhu iyabe lokhu iphezulu kakhulu. Sikhangela le nhlawulo ephiwa abazali bethu. So lolu ludubo olukhulu kakhulu yilo nje esihlangana lalo kakhulu.
Kuyini obona sengathi kufanele kwenziwe ukuze kuqedwe indubo lezi? Yiziphi izinto ezingenza ukuthi indubo lezi zibe ziqedwe?
Into okumele ilungiswe nje kuphela eZimbabwe njengabafundi. Sicela ukuthi njengoba izikolo lezi nqazi zithi zona ziyacharge i-fees yokufunda, kumele bekhayele isimo selizwe. Ngoba kunje abantu abaningi bahola imali ezincane. Ungabuza ukuthi indawo ehola imali ezincane uza kuthiwa yisimo selizwe. Kodwa nxa sebecharge bona ifees abasakhangeli isimo selizwe lesi. Abasakhangeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa uku-afforda lokho. Liyakubona. Abasakhangeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa ukuthi athi esebenza ngapha ezibhadalela ifees. Balutshwane kakhulu kungenxa yesimo selizwe lesi. So sithi thina ifees yethu echargewa ezikolweni ingakhompeywa le fees eyayibhadalwa ngo-2013-2014. That was a different time. So kuyamele ubalance ke ifees ebhadalwayo le mali esihola abantu kumele uhambelane. Atsho ukuthi intengo yokubhadala ifees iye 3 times isalary yomzali. Hayi, awuhambelani ngisho.
Abanye bathi ekumeleni izifundi ligcina selingena kwezepolitiki, lina lithini ngalokho?
Njengabameli babafundi, thina esawe sikulwisa kuphela ngamalungelo abafundi. Asikazi esithi thina siyangena kwezepolitiki zelizwe. Ngoba akusekele isifico sikhuluma ngama-national elections. Lowo basikhuluma ngokwe-government hatch. Okusiyabe sihluphana lakho kuphela ngabakhokheli bama-institution lawa awe-tertiary education. Ngakho-ke kwezelizwe hayi thina asingeni eZimbabwe National Students Union.
Sikhangela umsebenzi eliwenzayo lowo okumela izifundi, kulethemba na ukuthi izinto zingalungela izifundi phambili?
Ithemba likhona sibili, ithemba silalo. Kungasithemba ngaba sizami lokuzama. Njengoba sizama ukulisa izinkinga lezi one by one, lamakhosi lawo kwezinye izikhathi ethatha i-side late, kutshengisa ukuthi you are on the right track. Ngilanga nje kuzalunga, ithemba likhona sibili.
Sibone lisiya emadalweni zomthethandaba lahambisa njalo i-petition likhuluma ngodaba lokubhadalwa kwemali zesikolo ngama-US dollars kuphela. Kuke kwaba le mpumela
eHarare Poly lapho ke sinqobile sibili ipetition ethi sayihambisa ecourt basivumela ukuthi hayi ama students they are in the right. The institution cannot charge exclusively in USD. Ngakho hayi lapho sinqobile sibili impela.
Gusi gaba sabatha namhla besixoxa lomnumzana Christopher Fundirwa oyisifundi ecollegeini le National University of Science and Technology NUST eGobulawayo njalo emela amalungelo ezifundi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngithabo kancube.
Le History 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lo owayengumdlali weqembu layo leNdasa Football Club uAlexander Kurula Maseko.
Masoko ngomunye wabadlali beqembu layo leNdasa abaludumo lobanjise kuleminyaka eminingi wayekela umdlalo wenguqu ube ingxenye yeqembu layo leNdasa lodumo elihluphe ngeminyaka yama-1980s kodwa uthi ekuqaleni wayethandabuza ukuyadlalela ngoba ngesikhathi yena esiyadinga umsebenzi kulo ngo-1983 kabazange bemqhatshe.
Within that year ukuthi yakhe wayehamba kuma-lower divisions e-check ama-players. So bangibona mina ukuthi yakhe wabathuma wathi khona hayi umuntu ngasiyamfuna. So now umuntu wayesikotsha kuzweni uGerard Vikings uyabuya uyangitshela uyangibiza uyangitshela hayi le ndaza yakufunanga dai atshe izinto zobuntwana kudala da bamfunelani mina ngahamba siya train up ana bangabangixosha manje bamfunela yanesini. So just that was charged in the case was say no hamba uyozama lapha izinto zizoba right. So yikho lapho ngasuka sengiya joina ke le ndaza ukujoina kwabe le ndaza guys ngathenga. I think only $500. By then it was a lot of money. 10% $50 yen IP one.
Umaseko uthengwe liqembu leIslanders edlala phambili kodwa kuthenga emva kokulimala kuka Douglas British Mloyi wadlala emuva ube imvimbi yeqembu leIslanders ethenjiwe kwaze kwafika umnyaka ka-1989 lapha suke wadlalela iqembu leDarren T esikolweni iHarare. Abalandeli beqembu kabazange bakuthakazelele kusuka kwakhe bamthuka besithi udonswa ngamakhala unkosikazi wakhe.
Baba nesikhathi lapho engasuka khona singumuntu enjani. Just to spread wings. Abandebele bayesithi khona hey yabona ikhona lelana selithatha uMaseko manje sizosikulalela team kwakuyisikhathi sakhona lesi. So ngase ngifuna ukukhuphuka nje just to do something different ngase wangadlalela iTalent nga iteam ibuye izodlala iHarare ngangihamba nje yababona angibabona laphana then the next thing umizithi sibebuye bedaye ndoda kuphi hayi ngadlala kuphela one season bheke 1990 sasesiwinile.
Uphinde wabuyala njalo esigodlweni uMaseko esethwele umsebenzi kwenye inkampani khona le njalo uthi ukubuyela kwakhe kwadala ukuba acine ethiya iqembu leIslanders ngoba engasadlaliswa.
Ngaphinda ngabuyela back eHarare sengithola umsebenzi. Ubuyela kwami eHarare laphana babe singasamfaki elokuzena ethimini like usual. Ama-supporters athi nakhona no Maseko umuntu wethu angeke aya ndawo. So Maseko kumele atraine ngapha eHarare. So kusenzakala khona kwana uRoy Barreto wasn't happy about setup. So I remember the game yangenza ukuthi ngizonde kakhulu. It was a game sisiyadlala neThanganda but I had 3-0 uwila at 8 mina nhlele ebhenji ngadlalanga. So by then kule game esayidlala eGweru kwabuya iscout esasibili South Africa decide ngihamba ngale 1 week ngisiyabona ukuthi into zinjani. Hayi ngathi bafika bajabula kakhulu hayi ikho lapho kwaqala sokusenzakala ngeke ama-transactions. The reason why i-transaction yakho neyayenzani yaphumelela is because nami ngase ngasadlala ama-games according to indlela engangiyifuna.
UMaseko uhambe kwele South Africa wadlalela iqembu leMamelodi Sundowns kwaze kwafika u-1996 lapho wathatha impentsheni ngemva kokulimala idolo. Esuka lapho waba ngumqondisi wenkampani yenza okwamakhalekhukhwini. Kulezi nsuku uphatheke kuhlelo zokuphathisa abadlali bakwele Zimbabwe abasadlala lasebachiya umdlalo wenguqu kwele South Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
So akholo Joseph Njanji olivalise moyeni mchambo sichambo keeps jume kodwa singakayihlukani nako phela akade kukhona namhlanje wakucela sisi eliphansi kulikokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangiswa ukugedwa komnumzana Washman Ncube nomnumzana Tenda iPiti ukuba akhokhele ibandla leli lilale Zulukandaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.